kuliqiniso sibili elidanisayo ukuthi amapolisa azindile, kodwa ke kathesi ngikhuluma yinje ngisemhlanganweni lamaloya, injongo yethu kuyikulungiselela ukuthi sihambe e-court ukuya-challenger ukuviva lokho kwenze khona amapolisa. Indaba yakuqala bekuyindaba ekade sikhangiswa thina e-court, inhlanganiso kuthiwa khona i-Confederation of Retailers Association. Sihambile sizeza kuma-ke ngathesi labo bebehamba bethithi bona bafuna ukuthi singaqhubekeli phambili ngokuthengisela kwakusasa. Kodwa-ke ngiyathokoza ukuthi ngithi mina indaba yabo leyi ifakwe eceleni kumbe ilahliwe, kodwa nje umehluko ukuthi kakusashiwo ngokuthi bebhadale ama-cost. Kodwa-ke kwasokusala indaba le ye-provision order, ngoba labo ujaji unanzelele ukuthi besokune-prohibition order. So yiyo-ke esesiyisebenza kathesi. So ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje yisonto sikhuluma ngalesi sikhathi kusho sekuqinisekile ukuthi sihambe kathesi kuyentambama ukuthi uthe sizohamba phapha ekuseni.
Umthethwandaba ungathi lingaqhubekeli phambili njengalokho owakwenza eHarare lizakwenza?
Sizajana, kodwa-ke izandla zethu ngabona njalo ziyalo sezikhothiwe, kuzafanele ukuthi silandele khonokho njengebandla elihlonipha umthetho. Kufanele sitingise umehluko wethu thina njenge-MDC kuZANU-PF. ZANU-PF kayihloniphi amalungelo, kayihloniphi umthetho, kodwa thina si-opposite ye-ZANU-PF. Nxa umthetho wandaba usesingajimiseli kutho ukuthi sesizalandela khonokho.
Kule ziphathamandla zenu ezivotshiweyo khona ngapho koBulawayo, zingaphi kathesi njalo okwenzakalayo?
Okwenzakaleyo sikhuluma sinje ngoliqiniso babotshwe izolo kathesi basenkantoli eBulawayo Central Police Station ukuthi sikhangelele ukuthi bazahamba emthethwandaba kusasa-ke ekuseni.
Ye, kodwa baphethwe njani njalo bese likwazi icala abalethiswayo?
Singathi nje isimo samajele-ke ethu alapha ekhaya iqiniso elikhona ukuthi akamanga kuhle. Emajele kungcolile, akulangubo, nxa kulengubo kulengubo ezingahlanzekanga ezinukayo. Njalo singathi nje amajele ethu asondawo kufanele ukuthi khona kuhlale umuntu loba nje even inyamazana, akufananga ukuthi behlale-ke khonapho. Emajele ethu kakhula kuhla, iliqiniso elikhona. Okutho ukuthi abantu thina abangani lesisoku yinto okufanele sibuye-ke lokudla sivela ngaphithi emakhaya. So isimo semajele sibi, kanti ngeke ngithi ukuthi baphathwe kuhle, kodwa-ke ngakula nto esingayiyenza. Lokho kuyakhombisa nje ukuthi lizwe lakhona lonke limi kanjalo, akula ndawo nje lapha elizweni lethu elibi kuhle. So okukhona ukuthi babothiwe, sesikhangelele ukuthi simele ilanga lakusasa lapho-ke bazahamba khona besiya-ke e-port. Kodwa sikhangelele ukuthi khona ngoba icala leli abalinikiweyo licala elingasebenziyo. Uhlubona ukuthi licala elokunindela, icala nje lokuthi sinikile ngoba sesiswele ukuthi sithi kuthiwe khona lihambe bahambe bekhankasa kumbe behambisa umbiko wamanga, yilo icala abaliyeziswayo. Kodwa sina ukubona kwethu sibone ngathi icala vele lingasebenziyo, and sibone ngale e-port liyathi kanti lahlalelwe icala.
Lizakhulumisana njani lamalunga enu ngokutshengisela kungaphuma isinqumo somthethwandaba? Lizabazisa nini ukuthi hayi akusatshengiselwa kumbe sokutshengisela?
Sesivele njengoba singabantu abathembekileyo, singabantu abathanda ukuthi nxa sikoqa siqoqa-ke ndawonye labantu. Sesike sahlangana lokunye ubukhokheli, sibazisa okuyikho namhlanje. Sase sibakhuthaza ukuthi hayi siyakwazi ukuthi siyadanisa, kodwa-ke sababuyele emakhaya. Sebezalinda kusasa besemakhaya belindela impumela emthethwandaba ukuthi kuza kumanjani. Sesizakukhangela sisuka-ke khonapho. Nxa kuyukuthi umthethwandaba ungafika siqhubekele phambili sithengisela, hayi sesizaqoqa siqhubekele phambili. Kodwa-ke nxa umthethwandaba ungathi hayi kutho ukuthi hayi sesizakuma.
Kuyini elikulungiseleleyo ukubona ukuthi akuladlakela?
Ukuthi singathengisela besivele phakathi kwesikhathi kusukela ngelanga lapho esanziza iyazuma khona amapolisa ngenjongo yethu yokuthengisela. Besivele sisebenza sesiqalileke ukusebenza-ke namapolisa. Singakhangela-ke umthetho we-order uyatsho ukuthi nxa sifuna ukuthi siyenze uhlelo olunjongo lokuthengisela, kufanele thina sidinge lokho okusakhona ngamahlala abazali bekhangela ukuthi khona kavula abantu abazayifula yini umthetho abazali bekhangela ukuthi uhlelo lwethu lizaqhubekela phambili ngokuthula. So yonke le yimizamo kade siyenzile le department yethu lapho ye-security yiyo ekade ngathi mina iqoqa konke lokho ibuhlalisa abantu abantu abathembekileyo abantu esibaziyo abantu abathanda umhlangano bese siqoqile sibili abantu abaningi sibili abazancedisana ke namapholisa ukuthi kube leqiniso ukuthi khona kavula abantu abazazama ukuthi bephambanisa impahla zabantu kumbe kuphambanisa nje ukusebenza kwabantu kumbe kubenza nje ezinye izenzo ezingalunganga.